tina njeze party izanu PF. Ukuthi kulotsha wangu mekulobani athina sikudingi thina kodwa ukulokwa bonxa kusiphathisa ukuthi thina bethi bedilika thina siya phambili akuyabongeka kakhulu ukuthi ngoba into yabo yena le ivele iyabitshengisa ukuthi ivele ayimanga yaqonda iko le confusion yakhona ithi ukuba yikho kwabo equals to confusion iconfusion izalele khona pana ngawo kambe abantu bona abanjengalaba nxa ungabanika lizwe ukuthi kabalibuse kambe kuyini okungaphuma yiko kukhona ke khonoko so kade sinxa ukuthi confusion yabo izala ukuthi thina sibe lempumela engcono to our advantage kuthi ukuthi kuhle kakhulu siyakubongela khonoko siyayibonga inkosi
kuyini lokukhangeleleyo kukhetho lolu babagawule
thina kwakade sikhangele phambili sikhangele ukuthi ama constituencies nalaya esilahlekile siwathole ngobuningi bawo yiko sikukhangeleleyo akubuyelwe emuva phambili kuyayiwa yiko kuphele singakho ngawe abantu ngase kufikile isikhathi sokuthi babone ukuthi iqiniso yileli sebebonile njalo le confusion ekhona ukuthi badlalise isikhathi sabo beinvesta entweni engelakusasa so it's high time bamele bekhangele abantu yiko sikuphethele lokungasiya kibo abantu sibabonise ukuthi bafunde ukwehlukanisa njalo sithi ukuthi abakwenzayo bamele bananzelele ukuthi babelahlekile kodwa kathesi sokumele babone ukuthi bayenza into eqondileyo bayenza ama-corrections yikho okuqakathekileyo kunoko kini.